Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 23 kuNcwabakazi 2024 ngokwesidube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende weZimbabwe uyaqhubeka ngokuncindezela abantu beZimbabwe ikakhulu labo abangahambisani lombono kahulumende ngento ezehlukeneyo okuhlanganela kwezepolitiki.
Sokulomnyaka bekhala eZimbabwe kulandela ukuqhutshwa kokhetho okuthiwa alwenzwanga ngemfanelo.
Laba abantu abathi bafuna ukwenza udlame lapha eZimbabwe bafuna ukwenza umvukela bademonstrate. Nxa bebotshwa bebotshela ukuthi bathe bafuna ukudemonstrate, angifuna ukuthi liza ukuthi babotshela babotshwa mahlayana.
Abakubandla leZanu-PF bathi ababotshwa eZimbabwe yizigilamkhuba ezifuna ukubhidliza ilizwe elaqhuba ukhetho nyakenye. Indlala ithwalise nzima abantu eBybridge. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ngokulomnyaka kwaqhutshwa ukhetho olukhulu eZimbabwe olaqhotozwa ngabaphikisayo inhlanganiso yeSouthern African Development Community ye-European Union lezinye ngendlela olwenziwa ngayo. Abaphikisayo abaguqela ibandla le-CCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa basekela okwethulwa zenhlanganiso lezi besithi kanqobanga ngemfanelo umongameli Emmerson Mnangagwa lamalunga ebandla leZANU-PF. Kusukela lapho le-CCC lahluthunelwa amalunga edala lephalamende ngozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu ebambisana losicamfundo Welshman Ncube labanye. Kuze kube namuhla akula kuhlaliseka eZimbabwe okuthunjwa njalo kubotshwa mahlayana abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe uthi akuqedakali okwenzakala kulezi nsuku eZimbabwe.
Uhulumende weZimbabwe uyaqhubeka ngokuncindezela abantu beZimbabwe ikakhulu labo abangahambisani lombono kahulumende ngento ezehlukeneyo okuhlanganela kwezepolitiki. Lokhu kuvele kungumkhuba weZANU-PF kade baqala ukuthi bakwenze. Ngokuselala kwenhlanhla kuyaqhubeka kusenza izinto zibe nzima. Akula lizwe elingaphumelela uma izizalwane zalelo lizwe zingunguna zingaphathekanga. I-production elizweni kayiphambili ngoba kasidonsi ndawonye. Bona badonsa bodwa while abantu beZimbabwe labo beqhubeka behlupheka kolunye uhlangothi.
Umlalazi uphinde wathi kakusoze kuphele ukukhahlanyezwa uZulu kweZimbabwe.
Izinto ezinjengabo corruption zizoqhubeka eZimbabwe. Izinto nje ezinjengokuncipha kwespace kwezopolitiki ziyaqhubeka ngoba sizaba nama-election emaduzaneni. Bazaqhubeka incindezela abantu kumbe kushawa abantu kumbe kubotshwa abantu. Khonokho kuzenza abantu bahlale besesaba. Ukwesaba kwabantu kwenza ilizwe lingaphumeleli. So abantu bahlala besesaba bengekho free. So kuzaqhubeka kusenza ukuthi sibe isolated ngisho labanye amazwe angasisiza. Ikakhulu amazwe lawa asentshonalanga avele akubeka mgceke kubana bafuna abantu bakhululeke ukuze basize ilizwe leZimbabwe eselile eminyaka eminingi izinto zingahambi kahle. Ngokusolakala kwenhlanhla uhulumende weZANU-PF akakhathali ngento ezinjalo as long as bona umbuso bewubambile lanxa bewubambe ngodli.
Kodwa umnumzana Patrick Sibanda okubandla leZANU-PF uthi uhulumende wenza okuqondileyo njalo ukubotshwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu kwenzelwa ukunqabela udlongudlongu eZimbabwe.
Laba abantu abathi bafuna ukwenza udlame lapha eZimbabwe bafuna ukwenza umvukela bademonstrate. Nxa bebotshwa bebotshela ukuthi bathe bafuna ukudemonstrate, angifuna ukuthi liza ukuthi babotshela babotshwa mahlayana bona beyibo abathi bafuna ukudemonstrate. Akula muntu ongaphongusukelwa ngumthetho umbophe engazange yona awe funa ukuwephula kumba wephule. Prevention is better than cure. Look at what happened in South Africa, ndoda. Ngendaba zedemocracy bekele uZuma waphephuka waya le ku MK ikuphi lamhlanje ANC thina eZimbabwe sakubona, we saw it coming, sakuavoida ngendlela esakuavoida ngayo.
Uzimanda uthi kumele kuhlonitshwe abantu bemzini ngesikhathi besedekelela eZimbabwe, ngakho ke ababotshiweyo bazakhangelana lezomthetho.
Lanxa usegumeni umntwana kungathiwa kuyabuya abantu bemzini, lwano lamakhovula la kuyathiwa kuyedlalela ngemva le uzasiyangisa, le bedroom iyaklinwa esitting room utshintshwe lamalembu, kube leziqoqoto ezithi sizafuna ukudemonstrate ukuthi upresident asuye president, ongupresident ngubani. Iguma lonke liyathanyelwa nxa kuzabe abantu bemzini, le mgawuni time kuyafaka efayo nxa kulabantu bemzini. So akumangalisi lokho ukuthi aba izinqoqodo zithethwe zagcinwa le, bazabanjwa, bazatholakala balalokho abakutholakala, akula muntu obanjelwa amanga, yibo bayakwazi futhi ukuthi babotshelwane. So hayi, bayazi indaba yabo abafana laba, bazalungiswa ngumthetho.
Kusukela nyakinye kulabantu abaningi abaphikisayo okuthiwa bakhahlanyezwa nguhulumende. Bakhoqela umfundisi Taphumane Masaya wabulawa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kaMnangagwa othi uZulu uhlezi kahle eZimbabwe njalo kubotshwa izigangi labajojozela udlakela. Izakhamizi zeBridges zikhala ngendlala esabekayo esihlasele kakhulu kulomango esibangela ukuthi abantu abaningi badle kanye ngelanga. UNgcwele Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
UMangwe uselala eziko emzini eminingi eBybridge lapho izakhamizi ezithi kazitholanga lutho emasimini lonyaka ngenxa yesikhudumezi somkhathi esidalwe isimo se-El Nino. Izakhamizi zikaward 12 esigabeni semajini esiyoga zitshele umsakazo weStudio 7 ukuthi uhlelo lukahulumende oluphathisa abalambayo luqhutshwa lugatsha lwe-social welfare luncedisa abantu abalutshwana ikakhulu asebekhulile, ikanti indlala ehlasele wonke umuntu kulindawo. Unkosikazi Khatutshelo Ndowu olabantwana ababili, owakuqala ole minyaka yokuzwala yesithupha 6 lolenyanga eziyisitshiyangalombili 8 months uthi imuli yakhe isesimeni esibi.
Kukhona abantu abadala kuphela ngapha nasekhona.
Unkosikazi Ndowu uthi loba unina eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha 60 uyamdanisa ukuthi intanga zakhe ziyahola kodwa yena akatholi lutho. Esinye njalo isakhamuzi semajini ugogo ayida nyama yawo uthi badla imbuya ngoluthi ngoba emzini wakhe uhola umkakhe kuphela, loba nje behlala beyisitshiyangalombili labantwana kanye labazukulu.
Ukuzitha kwenu zingekona sikhaphisa
silantambama kuphela ngoba imali ingekho. Singathi sidlela semini, imali yokuthenga ukudla siyayithatha ngaphi?
Abanye balabo abalutholayo usizo lukahulumende labo bakhala ngokuthi akwaneli ukudla lokhu. Omunye wabo ngumnumzana Kuplani Mleya.
Last month usiyakathen babuya ba-apologize abathi bona njengoba sele nyanga ezingu-4 singasabuyi zathi umuntu omunye asudlinye i-50 kg.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele njalo kuward 6 lapho esithole khona umnumzana Alifambetsi othi abaphila ngcono yilabo abalezihlobo ezipheshiya.
Kunzima kakhulu ngoba singathi ukubona kwami more than half yabantu lapho baphila ngama-remittance.
Okwenza isimo sendlala sibe sibi ngamandla ekudula kwempahla eshiyeneyo ikakhulu ukudla. Isakale mpuphu elilesisindo samakhilogramu alitshumi i-10 kg yeBybridge belithengiswa ngamadola eMelika amane $4 kodwa selikhuphukile laya kumadola ayisithupha $6 kusiya kwayisikhombisa $7. Umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo olwe-social welfare umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi lanxa bekhona abakhalayo ngokungaphiwa ukudla nguhulumende sebephathise abantu bemaphandleni abedlula izigidi eziyisithupha 6.1 million ngokudla kunyanga ezintathu ezedluleyo. Wengeze wathi osobhuku yibo ababhala abantu abadinga usizo lokudla njalo akulawadi emaphandleni abangafikanga khona.
What we are giving is actually more than what Zimbabwe is saying we should be giving.
Sikhokhelwe izimvu ekunikeni abantu ukudla. Bekulomumbu eBridge. Uhlanganikezwa abantu bendawo leyo okwenela inyanga ezintathu. Sizabuye sibanike njalo ngoncwabakazi.
Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele eWorld Food Program ithi abantu abadinga usizo lokudla emaphandleni eZimbabwe okwamanje bayizigidi phose eziyisithupha 5.9 million kuthi emadolobheni bayizigidi phose ezimbili 1.7 million. Usiyafika uMbimbitho omnyaka ozayo uhulumende uthi abantu abayizigidi ezisichiyangalolunye 9 million bazadinga ukuphathiswa ngokudla njalo kufuneka imali yeMelika ephezu kwamabhiliyoni amathathu 3.3 billion yokuthenga lokhu kudla. Ngimele iStudio 7 ngiseBybridge, yimi uNgwele Dube.
Siyasizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Inhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations ithi balwisana nomkhuhlane wempox umemetheka emazweni agoqela eleBurundi, Kenya, Rwanda, South Africa lakwele Uganda, kulabantu abafika amakhulu amabili 200 abasanda kubanjwa ngumkhuhlane lo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abakhangelane lezomvikela elwandle kwele-Italy bathi sebekhiphe isidumbu sikasomabhizimusi obeledumo uMike Lynch labanye bakhe abagalule emkhunjini kunsukwana ezedluleyo. Indodakazi kaLynch uHannah lokhu engatholakali kulandela isehlakalo lesi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America Washington. Wezi patalene le Melika.
Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris izolo kusihlwa wamukele isicelo sebandla leDemocratic Party ukuba alimele kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Wamukele isicelo lesi phose kule nyanga umongameli Joe Biden waphuma kukhetho lolu kulandela ukukhonana kwamalunga ebandlaleli athi useluphele okokuthi uzanqotshwa ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump omele ibandla leRepublican Party kulolu khetho. Unkosikazi Harris uthi uzamela abantu bonke eMelika abagoqela isebenzi engakhethwa nguZulu ngolwezi.
On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination.
Ngimele umuntu wonke. Ngiyamukela ukhethwa libandla lami ulimela ukhetho lokudinga umongameli weMelika. Sifuna ukuya phambili. Silabasebenzela inhlala kahle yomuntu wonke. Okuzaletha intuthuko yethu sonke.
Uphinde wakhuluma ngohlelo okuthiwa luqhutshwa ngamalunga ebandla leRepublican Party olubizwa ngokuthi Projects 2025 olulakho ukuphazamisa indlela uhulumende asebenza ngayo ukwenqabela abesifazane abafisa ukukhupha izisu lokunye okuqathekiswa nguZulu.
And we know what a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025 written by his closest advisors.
Siyakwazi ukuthi uTrump engabuyela esikhundleni. Umonakalo ozaba khona mkhulu okungakanani. Konke lokhu sikubona kumhlelo lakhe labanye bakhe oleProject 2025 ololotshwa ngabacebisi bakhe ololakho ukubisela eleMelika emuva kakhulu. Kodwa thina sithi kasibuyeli emuva.
Kusenjalo uTrump obekhankasela ukhetho oluzayo esesabelweni seArizona uthe unkosikazi Harris gasoze enelise ukuvimba imingcele yelizwe osekugcwele abantu bokuza.
But she's the border czar. All of a sudden she's saying I'm not the border czar. You know why she says that? Because there's never been a border in the whole world that's leaked like this border.
Nguye owayephethe umngcele kodwa okwamanje uthi kazange akwenze lokhu. Akula mngcele emhlabeni wonke jikelele ovuza njengalo.
Amalunga ebandla likaNkosikazi Harris abesemhlanganweni lo eChicago athakazelele okwethulwe ngumkhokheli wabo omutsha. Omunye wabo ngunkosikazi Daryl Beckman ohlala esabeleni seArizona.
She's setting us up for the future, a future we've been waiting for, a future that really represents everybody.
Uyasilungiselela impilo yethu. Yikho kanye lokho esikufisa. Thina siyaphambili. Olobuhle kuphela, hatshi emuva.
Kusenjalo amapholisa esabeleni seArizona sebophe umnumzana Ronald Sivrud ophume enkundleni zokuxhumana esithi ufuna ukudubula uTrump owadutshulwa kunyanga edluleyo ekhuluma loZulu ePennsylvania. Lolu daba luqoqwe ngoPatsy Widokswara weVOA oseChicago lalethulela yimi uTaba Kancube oweStudio 7.
Dala bathi ithukelwa ebandla. Nanti thiwa mahlabezulu kuhlelo live talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizwe lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethuzo ezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana, abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani kenje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, let us connect and network. Kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavela Simhlanganya huye.
Sihlanganeni kulaptop ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza ku-radio, ku-Facebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Ele Russia lithi lidlalana leZimbabwe ukwenzela ukuthuthukisa amazwe omabili. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe lezenotho zithi ilizwe leli lifuna okwenjiwayo lokunye okuzanceda abantu bakwele Russia. Urhulumente weZimbabwe yena uthi amazwe omabili adlelana ngendlela elakho ukuthuthukisa uZulu. Kubika uTobias Mutsingwa.
Kulama nkampani amakhulu akwele Russia agoqela e-Alrosa, emba amadayimana, e-V-Holdings, lamanye asebenzela eZimbabwe. Kulambalwa asebenzelana lohulumende kwezokulima, ezempilakahle, ezebutho, lokunye. Akwaziwa ukuba ele Russia selitshale imali enganani eZimbabwe selokhu ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Ingcwethi kwezombusazwe lezenotho zithi kusobala ukuba ele Russia lidinga ukuzinothisa hatshi ukuthuthukisa abantu beZimbabwe. Kodwa omele ilizwe leli eZimbabwe, umnumzana Nikolai Krasilnikov, uthi ele Russia lifuna amazwe omabili athuthuke ngemfanelo.
Russia's government and Russia's business
Ilizwe lami lifuna ukuqinisa indlela esithengiselana ngayo ukuthi njalo ekusunguleni amabhizimusi kanye lokuncedana ngezikhathi zenhlupho.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nick Mangwana, umabhalane omkhulu kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko.
We accept all capital which is in the national interest.
Liza, kumbula ukuthi lapho uMongameli Mnangagwa engena embusweni wakhuluma isitele Zimbabwe lifuna ubudlelwano obuhle namazwe wonke omhlaba. Yikho ke lokhu esikwenzayo.
Umnumzana Bekezela Gumbo ocubungula indaba zobudlelwano bamazwe omhlaba osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi kukhona okufunwa ngele Russia.
IRussia isikhathi sonke lesi ibibukele abanye besidla, kodwa kathesi masikhayele ngaphansi kukaPresident Putin, iRussia isizimisele ukukhipha ama-gloves ezandleni layo idle njengamanye amazwe amakhulu.
Kulabanye abanjengengcwethi kwezonotho, umnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi we-Coalition for Market and Liberal Solutions, abathi kulungele ele Zimbabwe uma ele Russia selisengeza amabhizimusi alo elizweni.
Kuyisibusiso kwa-Afrika ukuthi iRussia la ikhanya sibe sisibale influence, kuyanceda i-bargaining power ye-Afrika leZimbabwe.
Kulabanye njalo abathi ukuphakama kwele Russia ngendlela kwenza ele Melika lesabe ukuthi ele Russia selilakho ukuba lomnotho owedlula ilizwe leli. Kodwa omele ele Melika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont uthi ilizwe lakhe galilani lobudlelwano beZimbabwe lele Russia.
So we do not want to work with entities who are going to support that Russian war machine.
Ele Melika kalingeneli indaba zobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe abalisa ele Russia, kodwa esikufunayo ukuthi ilizwe le Russia lime impi ezibulala abantu makhaza. Nxa ekhona amazwe asekela iRussia isenza lokho, yiwo esingathakazeleli umanyano wawo lele Russia.
Abakhonona ngobudlelwano bekwele Russia lele Zimbabwe bathi kumele kuhlolisiswe ukuba yiliphi ilizwe elithola okunengi phakathi kwawo. Unkosikazi Jacqueline Sande igqwetha elilwela ilungelo likaZulu leyabusola ubudlelwano lobu.
I-Africa kanye leZimbabwe kumele inakelele ukuthi ingabandezelwa, ingatshontshelwa nxa idinga ubudlelwane lamanye amazwe.
Ele Russia laqala ukudlelana lele Zimbabwe ngesikhathi abansundu belwisana labamhlophe. Ubudlelwano lobu bukhanya buqathekiswa kakhulu nguhulumende kaMnangagwa njengalokhu okwakusenziwa ngowayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Zonke isikhathi zokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Hello Studio 7, hello Studio 7. Linjani lonke abalaleli, nalibingelela. Mina ngilapha eMatebeleland South eMashaba. Hey, lapha sikhala nge-network sibili. Ngabe uhulumende ezwela asifakele ama-booster. Asincede asifakele ama-booster kula ma-booster asizame nge-network. Nalaba abasimelayo abakhulu abasikhulumelayo impiko yethu, ngabe siyacela sibili, kumbe ngabo MP kumbe ngobani, impiko yethu bayihambise phambili sibe ukwazi lathi ukuba lama network. Siyahlupheka senza kogada izintaba ukuthi sikwanise ukufona, ngoba phansi ayikho inethiwek ayitholakali. Siyacela.
Linjani linjani kuStudio 7? Hhayi, siyayizwa imibono iyabekwa, kodwa okunye yikuthi lina lingakhathi abantu besafuna ukubeka imibono. Liyifake yonke imibono yabantu. Imibono eminye liyikhatha khulunga abantu abathathu, kodwa selikhathile. Hhayi, vezani imibono, vezani imibono yonke. Sifuna ukuzwa ukuthi abantu bafaka yiphi imibono.
Linjani basakazi bakaStudio 7? Ngusiziba efelabhusi. Bengicela ukungeniswa ukuthi lami ndindithumezele inyuzi zansuku zonke. Ngiyabonga
bantu beStudio 7. Hayi, siyalibingelela, thina sibona nje impilo yakomgodoyi kuphela, asazi ukuthi sizaphumelela kanjani. Hayi, siyacela ukuthi bezame ukulungisa, sibi bezame ukulungisa. Sesigcwele emazweni njengamadonki, njengamadonki. Sure, ilizwe lakithi likhona, ngabantu sokusiphatha kubi, besitshelwa bukwerikweri. Hayi, ake lilungise, ake lilungise, iphathi ebusayo izame ukulungisa madonki.
Basakazi bami abahle, indaba zenu eziqotho elisethulela zona, ngiyathemba ngicela i-audio yami izofoselwa emsakazweni. Ngithanda ukuqondisa imeseji yami kubaba uGawule, uBelieve Gawule, lapho ngamameseji olwakuwayethula lapho ancindezela isizwe sakithi samaNdebele, kuyikuthi engumuntu wakithi laphaya. Kunje ngike ngamuzwe ekhuluma nge-School of Ideology engingathembiyo ukuthi yinto ezosiyenzela lutho, kumbe singavuna lutho singabantu besiNdebeleni, kodwa esikhangelele futhi ukuthi indlela ezabe ifundisa i-propaganda, ifundisa ngohlangothi oluyi-1, kuchiwa umlando wethu wesiNdebeleni ngaphandle.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lakho usithumela yena imbono kunombolo ethi +1 202 465 0318. Uhlelo Woza Friday liviki sileqembu likamasikandi elisachathulayo elizibiza ngokuthi Abafana Benemane. Leli qembu liyedlala daily lodwa futhi lisanda kwethula isingi elesihloko esithi Itsholotsho Iyangihlanyisa. Nangumholi walo ixuka lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Salubonani bantu bakithi, ibizo lami nguMayenziwe Nyathi, ngidabuka eTsholotsho eNemani Sigodi, ngingumholi weqembu labafana beNemani esilisungule ngonyaka ka-2023 lapho esikhiphe khona idlalade lethu lokuqala elinesihloko esithi Samukeleni.
Abangathanda ukuthenga ingoma zenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bengangithinta kunombolo zami lezi engizazifaka lapha 071 503 1308. Ngitholakala khonapha edolobheni lakoBulawayo lapho esisebenzela khona umculo wethu.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Amazwi engatshiyela abalandeli ukuthi siyacela kakhulu njengabaculi abasakhulayo ukuthi abantu besisapote, besapote umculo wakubo okamaskandi owesintu ukuze ukhule sizazi imvelaphi yethu njengabantu besiNdebeleni.
Siyawankhulu-ke ntungameni komo lapho-ke kule qembu elingaliyashaya sibili okunye okumangalisayo singakhohlwa ilaptop lamhla sixoxa ngokhetho lwemelika singakayihlukanisike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela zokulo mnyaka beqala eZimbabwe kulandela ukuqhutshwa kokhetho okuthiwa lwenziwanga ngemfanelo. Kudaba kubandla leZANU-P F bathi laba bochwayo labakhahlanyezwayo ngabantu abayizigilamkhuba. Hayi-ke sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.